sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-7 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omela igogwe nembudziya edalele ePhalamende umnumzana Justice Mayor wajajena labanye bakhe besulelwe icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezinhlanu 5 million ngumthethwandaba. Kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo izolo, abahlali baleli dolobho bathi bazaqhubeka besebenza lohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukulwisana lalolu hlupho.
Asiba lemhlangano lesibalayo emalokishini wonke emawadini wonke, into nje ehlala ivukile ukuthi silohlupho olunje abantu abethu begalulwa kumaya kokuzidakamizwa.
Kwezokhetho lamhlanje sixoxa lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo.
Sibhekana lobunzima obukhulu ukuthi senze imihlangano yethu sikhankase ngokunanzelela ukuthi amapholisa eZimbabwe ayiwo i-regulating authority ba-partisan.
Asebebhubhile engozini yokuzamazama komhlaba kwele Syria le-Turkey sebefika phose inkulungwane ezinhlanu 4,300.
Kakhulukazi into engathi yethusa isibalo sabantu esiloko siqanise njalo nje ngoba kungasiko nini kade kusase kubo 2000 kodwa ke kathesi sekubalelwa ukuthi sekudlule kubo 3000 abantu asebejonile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Omela igogwe nembudziya edalele ePhalamende umnumzana Justice Mayor wajajena labanye bakhe besulelwe icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezinhlanu i-5 million. Umthethwandaba uthe lolu daba solulenyanga ezedlula eziyisithupha lungathoniswanga ngalokho sokumele lulahlelwe khatshana. Uwajejena ubikwa elobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa. Wathatha imali yeziphala ze-GMB elabanye bakhe babotshwa ngamapholisa ogatsha lwezakha nyakenye. Kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo izolo, abahlali baleli dolobho bathi bazaqhubeka besebenza lohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukulwisana lalolu hlupho. Amapholisa abemisa izimota emgwaqweni edinga izidakamizwa kulolu hlelo lona olusungulwe eHarare ngeviki edluleyo njalo lukhangelelwe ukuqutshwa kwamanye amadolobho njengoba udubo lwezidakamizwa lubikwa lubhahile elizweni jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi, yena othi kuyadanisa ukuthi abanye abathengisa entubeni zezikolo bafaka izidakamizwa kuma-scones abawabhakayo ukwenzela ukuthi abantwana beqhubeke bewathenga.
Kusukule minyaka ethile kumbinyanga ezithile sisebenza gadalala ngenxa yokuthi ngasiba lemhlangano lesibalayo emalokishini wonke emawadini wonke, into nje ehlala ivukile ukuthi silohlupho olunje abantu abethu begalulwa kumaya kokuzidakamizwa ngenxa yokuthi kulabantu abathengisayo. Ngikhuluma kanje phose iviki leyi edlulileyo, imaviki amabili adlulileyo, sike saba lo mhlangano entumbane hall okube kule ingxenye yezikhulumeyo efanele zikhulume ngayo nale ndaba yezidakamizwa. Kwasokusibakela abanye abantu abalokuganga, abanye abantu ababekuganga ababezama ukubana indaba indaba lingaxoxiswana kulo mhlangano kwacaca ukuthi bona bobani ukuthi basetshenziswa yibona wangabantu abatsha but sakwazi ukuthi basetshenziswa yibona abantu abadala abayiziganga abathengisa izidakamizwa ebulenjini laba besikhona sikhuluma ngakho ukuthi abantu ababalekele izidakamizwa lezo njalo siyabonga ukuthi sike sasanxuswa lapha emapholiseni lami ngameli inhlanganiso eRose Camp lapha nebizwe izikhulu zamapolice kulo commission okhona laphana ukuthiwa ngunyabaza nguye owayebizelwe umhlangano kodwa ke saba lesikhathi esihle sibili okwakulethwe nje ingathi ezijeneyo sikhuluma ngazo izidakamizwa saba ingxenye enkulu yokubana sokufanele iziqedo lezidakamizwa abantu basebenze bendawonye njalo phezu kwalokho futhi siyakukhola ukuthi siyakhupha okungama-pamphlet esikhali ubana kuphume unikezwe i-community ukwenzela ukuthi sitshengise ingozi yalezidakamizwa ezikhona le mhlanganweni yethu futhi esesibalayo khathesi akulamhlangano esingabi layina le indaba yezidakamizwa sikhuluma kabe kulo mhlangano wa 25 enketha ibi ingxenye yenkulumo kuma agenda bekhona izidakamizwa bezikhona so ungazi uhambele kwangaphi ukukhulunywa ngakho
ngokubona kwakho ungathi uhlupho lolu lubhahile kakhulu yini edolobheni lakobulawayo nxa singaqathanisa lamanye amadolobho
eqinisweni ukuthi indaba yezidakamizwa emzini wakobulawayo isiyindaba ebhahe kakhulu singananzelela thola ukuthi akusela lokuthi kumbi wado ongahamba uthole kuthiwa kulandawo lapho kuthenswa khona izidakamizwa futhi into emangalisayo ukuthi indawo zakhona kumbi izindlu lezo kuthenswa khona izidakamizwa ziyaziwa lanxa abantu abelokuhlakanipha ukuthi uyathola ufika umuntu ukubhadala imali lapho kuthenswa izidakamizwa kodwa bese uhanje usethathwa izidakamizwa lezo kweyindlu kodwa izindlu zakhona ziyaziwa so ngithini lapha ngithi kubhaye kakhulu and esizwa sokulokuganga futhi okukhulu okwenzakalayo ukuthi abanye bona abathengisayo laba abazisebenzayo bethengisa ezikolo lapha nemagedi nezikolo bethengisa amabhanzi bethengisa amasikonzi lani lani kuthiwa sebefaka izidakamizwa phakathi kwamasikonzi abantwana besikolo bethenga so kuyatshengisa indaba le isibhake kakhulu ngoba kathesi sitshaya abantwana abancane abangelacala abangazi lutho injongo kuyikuthi ungaze uthathe izidakamizwa umzimba uyakususithi ukuze uqhubeke usebenza kuhlala uzithatha nsuku zonke so laba bantu izigangi lezi zinto ezikhona ezinye ezithengisa ukungayisibo bonke zenzela ukuthi zingaze zifake izidakamizwa abantwana bathenge kanye sebebuya kuye bethenga nsuku zonke ngoba umzimba wako usufuna ukuthi ahlalisane namasikonzi kanti kule nto efakiweyo kodwa kulokusebenzela ndawonye phakathi kwezakhamizi phakathi kwabantu be-child protection kwabantu uhulumende ikakhulu iZimbabwe Republic Police abantu be-social welfare bakahulumende le service society ngobuningi kubhizi abantu babhizi bayagijima ukuthi bancedisane babambisane njalo sile nhlanganiso ezikhona ezabantu abatsha lazo ziseziphathekile ezinye kulolu hlalo la njengezakhamizi inhlanganiso yebulawayo Progress Association silogatsha labantu abatsha lalo lubhizi ubana lugijima kodwa singakutsho ukuthi uhlupho yikuthi khathesi izidakamizwa zithengiswa ngabantu abatsha zithengiswa abantu abadala kusitsho ukuthi sokufanele kube sibe lama programs oyiwo ajonge ukuthi athinde bona abadala bonabo ngibabathengisa lezo zidakamizwa ukwenzela ukuthi indaba yezidakamizwa ime ngoba eqinisweni kubana sibulala abantu abethu bese sibulala futhi lokuthi ikusasa yethu ingabi khona nxa sidakisa laba bantwana abancane abangelacala
Hello ke ngumnomzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kobulawayo Lokho sokudaba lunye intathele izindaba e Studio 7 uEzra Chisa Sibanda ube semkhankasweni wokulwisana lo daba lokumemetheka kwezidakamizwa kobulawayo izolo wasethulela udaba olulandelayo
Unkosazi Fadzai Marobatsanga umsekelo womqondisi ugadari kwaHulumende olibona ngentuthu wezabelo uphatheka kulumkhankaso yemele umphathi ntambo wedolobha lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube
Ama-drugs ayingozi kakhulu ngoba isizwe sethu sesiphelile kwinansiyananzelela ukuthi abantwana bethu akuseze kube ne-future nxa besebenzisa ama-drugs siyacela kakhulu ukuthi bonke bona laba abasebenzisa ama-drugs bacetshelwe emapholiseni amapholisa kasoze ahambe ekhuluma ukuthi khona nguzibani ositshelileyo sizama ukuthi senqabele isizwe sethu lapha eZimbabwe
isikhulumeli samapholisa kobulawayo inspector Bednico Ncube uthe ngemva kwalomkhankaso bazaphuma ijumo bebopha abantu abathatha lokuthengisa izidakamizwa
kusuka kulomkhankaso sesiyenza umsebenzi abantu bazabasebenzisa zabasesetha abantu bebotshwa balama drugs abantwana babebhema lapha kuyabotshwa wonke umuntu obhema ama drugs lo sebenzisa ama drugs siyaqalisa nje operation ezaqalisa asazi ukuthi zakumanini kodwa sifuna ukuthi ibulawayo ingabi lama drugs
ubheke inkomo ngosakhulayo leminyaka engamajuma amabili lanye uthe yena obenatha kakhulu okudakayo kodwa usethole usizo sencediswa inhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe ukuthi athiyane lokudakayo
impilo yami vele sinye ukuzijabulisa ngenxa ngithayisa emsebenzini ngicabanga ukuthi amele nathi ukuthi ngize ngidaka ilanga lithonile ilanga ukuthi lingihambele kuhle nebembona kuyawumele kube lotshwala phakathi ya kusolakala kwemsebenzi kakhulu kwabatsha mbona yikho kungathi yikho kusuka kubatshotshozela ukuthi kuswele into zokwenza akula ma-recreational facilities amaningi elizweni so abatsha abaningi vele ngathi sokuyifashion njalo le-social media
uMichel Dube oleminyaka elithumi lasitshiyagalombili 18 uthi abatsha kumele benzelwe inhlelo zokubafundisa ngobubi bokuthatha okudakayo.
Indawo yama-drugs isihluphile kakhulu sibili because ama-youth ayaphela especially ngesikhathi khathesi okumele siyevota. Ama-youth ayaphela siyarejiseka. Angihamba nje khona phana emalokishini yadlulela belibabone emakhoneni besenza into zona lezi and akulunganga. I wish kungaba lo ngama-program also esingafundisana khona ngezingozi zama-drugs and all those other things.
I-Active Youth Zimbabwe Drug Prevention Services inhlanganiso encedisa abatsha abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo. URomeo Machazi osebenzela linhlanganiso uchaza izizathu ezenza abatsha bathathe okudakayo.
Ku-age group ka 11, 12, 13 kuba yi-peer pressure. Abanye baye besithi bafuna ukukhupha i-stress ngenxa yema-problems abahlangana lawo kuma-family setups. Abanye siyananzelela ukuthi it's lack of entertainment. Akula ma-recreational centers. Ngiyakhumbula kudala i-city council ama youth centers ula swimming pool kubo makhandeni lovezu mpopoma whereby thina we used to go there siya swim attend ama entertainment activities khathesi lack due to lack of ama recreational centers lendawo ekufanele abantwana bebe behlangana kizo be socialize ukukhanya zikho lezo ndawo lokhu kungaba ngezinye zezimbangela
intsha eningikhala ngokuthi ayilamsebenzi njalo ayilalutho lokwenza ngakho bagcina bebanjwa ngamandla ukuthatha izidakamizwa bezama ukuqeda ukucabanga kunye lokuzilibazisa. Udubo lezidakamizwa lusabalele hathi koBulawayo kuphela kodwa lasemadolobheni wonke aseZimbabwe asethwele nzima. Ngimenesito 7 koBulawayo, ikhamana ngu-Ezra Jesus Bani.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote inkululeko,
asambeni madoda siyovota.
Ukuzokhetho namhlanje sixoxa lomkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo.
Ibandla lethu lihlezi tigijima libhoda izabelo zonke zakomthwakazi ezigoqela iMathebeleland North, iMathebeleland South, iBulawayo kanye leMidlands. Ye ukhetho njengoba sikhangelela ukuthi luzoba khona lonyaka between July and August. Siyakhankasa lathi sibhoda ezabelweni sitshela abadala ukuthi hayi ibandla labantu, ibandla leMthwakazi Republic Party likhona. Yilo njalo okumele ukuthi nxa sizangena ekhethweni balivotele. Ngokunjalo thina uzananzelela labalaleli ukuthi from 2014 iMRP isungulwa kuzofika namhlanje siyilona kanye ibandla elingabunjelwanga okungena ekhethweni kodwa elabunjelwa ukuzokhulula umthwakazi wonke jikelele. Ngoba siqhubeka sisebenza labantu bakithi bonke esithi thina abangakayitholi independence yabo kusukisela ngo-1980 kuzofika lesi sikhathi. Nguye ngakho ke ibandla lethu litshiyene kakhulu lamanye amabandla akhompyutha kwezepolitiki yaseZimbabwe ngoba thina sifayithela kumbe silwela lokhu ngesilungu okuthiwa yi-self-determination kumbe i-total independence from kuleyi abayithi yi-Zimbabwean independence. Ngokunjalo ke siyaqhubeka sikhankasa. Ye mina ukuthi njengoba ukhetho lusiza ngizangena ngaphi njengebandla asikafiki esigabeni esesifinalize khona ukuthi ngubani ozamela abantu esiqintini esithile kumbe esabelweni esithile. Konke lokhu kuzaphawulwa ngamalunga eMthwakazi Republic Party lapho sizakwenza sinanzelela ukuthi abantu abazomela abantu bemela abantu bakomthwakazi kumele kube ngabantu ngempela aba-understandayo ukuthi kutshoni ukuba ngummeli wabantu. Thina njengeMthwakazi Republic Party asiziboni njengama-masters nxa sikhokhela abantu kodwa sizibona njengama-servants, izisebenzi, izithunywa, izigijimi. Kunjalo nje lami kulesi sikhathi angeke ngaphawula ukuthi njengoba kuyimholi waleli bandla sengingazitshololo ukuthi isiqinti engizongena ngime kuso yisiphi. Abantu ngesikhathi esiqondileyo baza kutsho lokho njalo ibandla lethu lizanika i-direction yokuthi siyingena njani ekhethweni lolu olukhangelele ukuba khona. Kungakho sithi without political power abantu abakwazi ukuthi bazilawule benze lokho abakufunayo ezabelweni zabo.
Sike saxoxa labanye amabandla ikakhulu ele-CCC bathi bona bayehluleka ukwenza imihlangano ngoba besanqatshelwa ngamapolisa. Lina ke
kuliqiniso babugande sibhekana lobunzima obukhulu ukuthi senze imihlangano yethu sikhankase ngokunanzelela ukuthi amapolisa eZimbabwe ayiwo iregulating authority bapartisan engasokusiza amabandla njengawethu lamanye imithetho yabo bayayiwomisa bayibophe ibe nzima. Kuzananzelela ukuthi kumaviki amabili adlulileyo ibandla lezano PF through ingatsha zalo lezo sokuthwa kulama vendors for ED labo kwathwa ngabantwana bama veterans bangcolise ubulawayo wonke lapha ne Tredgold building kusolobon lo ebeshtepo lo 40th street bedemonstrator begcela umgwaqo bamisa ibusiness yalelo langa. Akula muntu wabotshwayo, akula muntu owacharjwa ngepublic disorderly conduct, akula muntu owacharjwa ngeincitement of public violence. Yikho ke sithi hayi sizazama zonke indlela ezenza ukuthi ibandla lethu lanxa kunzima likhankase liye ebantwini.
Lo ke bekungumkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izulu elilolaka linelatshaya isiqinti senyathi esigabeni seMatabeleland North satshiya izakhamizi eziningi zidilizelwe izindlu zingasela lapho okokuhlala. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa usutshiye abantu abambalwa bebotshiwe kunye lepolisa elilodwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngelele enkundleni linjani lonke basakazi baka Studio 7. Ye, ngiyayizwa indoda leyi ezano leyi okuthiwa ngumalani inkomo. Hayi, indoda leyi ikhulumela ipolitiki esisu sakhe. Lingakhohlwa abantu bakithi ukuthi kuvele silabo abantu kuzano laphana abathengisa umhlubulo wabantu bakithi abanjengabo inosinkala abayibo ababhuqa abantu bakithi besebenza lezi zano le 5 brigade. Silabo abantu kanjalo kumbe selikhohliwe, ngithi ngilikhumbuze bantu bomhlubulweni waseMathebeleleni ngoba unkala yena wayesutha egqiba isisu sakhe ngokufa kwabantu. Yikho ubona abantu abanjabo umalani inkomo laba bekhuluma ukuthi zano iletha intuko ebantwini. Intuduko okhuluma ngayo othi bayalungisa imigwaqo imigwaqo osendlini yakhe lapho ohlala khona yena, hayi elizweni. Libananzelele abantu laba bayathunywa ukuthi bezoqedelela abantu bomhlobo wakibo. Yiyo indlela abahola ngayo, yiyo indlela abagqiba ngayo izithu zabo. Yibo bona laba abantu ababe ngama-agent e-Gokuround ababehamba bethengisa abantu kubulawa abantu njengabo inosinkala. Yibo labo malani inkomo.
Salibonani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela nabalaleli. Ngibingelele kakhulu ibandla elithanda ibandla lelo movement. Hayi, siyamuzwa upresident lo i-EFA umbe kuthiwa ngundibale lo vele upresident lo against the CCC kambe ngathi vele ku-2018 wathola yoni 1% emelana lebandla labantu. Ubona ungani vele ngakhuluma kubi nge-CCC kuyini okuzomncedisa? Kanti esibuzwa ngopresident lo emazweni ukuzokhuluma lomnankagwa yena sekhuluma ngama-structures e-CCC akuhambisani laludo. Manje umuntu onjalo uyamkhetha ukuba ngupresident okuthini? Uyathi kumele adresse i-economic yeZimbabwe yena abesesitshela ngokuzala kwabantu. Umuntu kumele ukuthi nxa ubuza uhlale phezu kodaba, nothi ukuthi wena ubuzwa into wena sukhuluma okwakho. And ungaze yiliphi ibandla elimelana ne-CCC li-waste isikhathi sayo? I-CCC ithandwa ngabantu. Vele lokho kwe-CCC kuyafana lokuthi umuntu esemathandweni wena ukhulume kubi ngendoda yakhe kumbe ngomfazi wakhe. You are wasting your time because umuntu lwana usamthanda lowo muntu abefuna ukuzibonela. Baningi abadala labe khuza ungakhombi kozibani kunje kunje, kodwa abantu labantu bezibecine bezalisana. So umuntu okhuluma kubi nge-CCC waste isikhathi sakhe. I-CCC libandla labantu. Lokho kwama-structures kudingwa ngabantu abangenancedo, abangenani lokwenza le-CCC. Thina i-CCC siyithanda injalo ingenama-structures. Ku-CCC siyathanda i-structure, sithanda uchi chamisa abantu kumele bekuzwisise khona lokho bangakuzwisisa bazehluka nale bandla le 666
salibonani basakazi baka studio 7 ulise konke labalaleli into engithanda ukuyizwa kahle ile ndaba ama sanction le kahle kahle ngizothanda ukuthi ngibuze kulowo baba lo abantu oshuma kanti ngoba lapha akaphendulanga umbuzo lapha babuza ukuthi ama sanction la afakelwe ukuthi economy iphansi noma yena akakhulumi iqiniso waye angavela akhuluma ukuthi ama sanctions la aseZimbabwe ngenxa yeZANU PF hayi ukuthi ngoba abelungu bafuna umhlaba muphi umhlaba bawufuna ngoba lama sanctions la afakwe nje kungenxa yebandla lele leZANU PF elingavumelani lamalungelo abantu abantu nje bathole kanzima kumanje kuyibe ZANU PF abantu bathole nzima bakudinyiswa ngapha nangapha emazweni abantu abahlali phansi ngenxa leZANU PF engiphinde futhi ngisole le ukushaya kwabantu le abantu basematopo la i-366 izwile laphana ithi kona kunama reforms abawenza kodwa ke ngiyabona ukuthi lapha ziningi abantu esehlala zenzakala abantu bahlukunyezwa kodwa asikeza ngokuthiwa kulo muntu weZANU PF oseboshiwe ngenxa yokuhlukunyezwa kwabantu lokho esicela ke impendulo lapha abantu bakithi ngesihle sibili nangomoya wesonto
sanibonani uma ngabe sifuna ukuthi izinto zethu zisihambele kahle ake siyeke ufuna ipower ngoba abanye ngebabona ukuthi bafuna ipower umuntu ufuna ipower yikho nje into ayidinga ipower asifuneni into ezosiza umphakathi wonke weZimbabwe singafuni ipower ngoba uma ufuna ipower ufuna wena ukuthi usuthe wedwa uzofana futhi nezana bheke uze ube nomehluko ngoba manje masiyenza nakanje sikhombana ngeminwe ukuthi yiye emandebeleni yiye sisisi yiye amashona hoda yiye kwacha kwacima akusebenzi next lokho akunikezi vele isinkwe etafuleni uzokhala uzoguge lokho kukhala wayizama ibusa iqhubeke siyaphambili
siyabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi sangathi lingasiqhubekela phambili lisiphathele umsebenzi omuhle kanje siyabonga bese singibe ngithanda nje lami ukuthi mphawule kancane ukuthi ngizwa abeZANU PF lamapholisa wayo bathi ma kule mhlangano ye-CCC behambe bayogcwala bengama-SIO beyini befuna ukuyathindlebe ukuthi i-CCC iyenzani hayi ngeke benze lutho ku-CCC as long i-CCC ingasela ama-structures siyabonga kakhulu abaphathi be-CCC lo president wakhona ngokuhlakanipha okungaka noma iZANU ingazama ukuthi iyenzani kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu uyokhuluma uzobanikeza amandla ngoba lokuhlakanipha ngathi banakho bese ngisiba ngidangale kakhulu kulabo abafowethu be-MRP ukuthi bona abantu bayi-opposition bafuna ukuthi abantu bevotele o-councilor babo be-MRP bevotele ama-mayor be-MRP kodwa upresident wabo bese siba ngumnangagwa iZANU PF bachuthi ma kusaphethe iZANU PF u-councilor we-MRP uzokwenzani kumembo of parliament we-MRP uyokwenzani into engasenzela kahle sonke singamaZimbabwe ukuthi sitshintshe uhulumeni yonke iZANU PF yonke iphume kuphathe i-CCC and then bona be-MRP bese bebuya ke bekhalaze ngalokho abe bekhalaza ngakho abantu bakulucindezelo kulungiso kodwa bona mabezathi i-CCC ayibuyizohlangana labo bona bayiphathe encane ngoba abala ngisho no-president we-MRP so amadoda e-MRP ngiyabacela ngabe qinisile ngempela ukuthi bayi-opposition labo abaphumbi ke-MRP bejoyina ku-CCC ngicabanga konke kungasenzela sonke ngcono njengamaZimbabwe ke sibone ilizwe lidalo likhululeka lesiba lesizotha siyabonga ukukhuluma ngosto
salibonani 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 ngikhuluma ngisemangwe ngisola umbuso kaNangagwa lo osithwala ezenzima ongafuna ukutshelwa ongafuna ukuzwa ngabantu so umbuso wenyamazana thina abanye asikhambisani lawo kodwa into ebantwini abantu abazame nje ukutshintsha bebelotshintsho bevotele iqembu elikhulu elibuya ngamandla i-CCC ibona ngathi ingcono kakhulu ukuthi incane engasikhulula embusweni lo uyendlova iphikiswa uNangagwa ngiyabonga
studio 7 salibona nonke basakazi nabalaleli ku-studio 7 la hayi mina ngushovi ngolovane le enkaye so lapha ngizama ukuthi sibonisaneni njengalokhu kusiywa kuma-elections ukuthi nga inhlangano zonke lezi ezi-opposayo ahlanganeni sikhipheni liphathi side lokhu asingeke siyikhiphe siyekele ukugxekana siyekele ukuyenza lokhu nalokhu sito engcono yile engcono akukho engcono ukukhipha liyana yibo ubungcono engibubonayo mina then yindlela yakhona ngoba ayikho enye singayenza uma siyehlukene kanje omunye la efuna ukude buse omunye la efuna ukuthi abusayo asikhipheni bese sibusa kahle bese sithola idemokhrasi ngoba kayikho le demokhrasi lapha ekhona ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika asebebhubhile engozini yokuzamazama kwemhlaba kwele Syria leTurkey sebefika phose inkulungwane ezinhlanu 4800. Izisebenzi ezihlenga abantu bezimatasa ziphanda ngaphansi kwezicucu zemduli edilikileyo, okutsho ukuthi inani labafileyo lingaqansa. Uhulumende welemelika uthi uzaphathisa amazwe omabili la ngoncedo olokudinga ukuthi lihlenge abanye abantu lokuphathisa abalimeleyo. Sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhe bangodube.
Ukuzamazama komhlaba lokho kwenzakale elizweni laseTurkey laseSyria kube into ethuse abantu abaningi kakhulu, ngoba kakhulukazi into engathi yethusa isibalo sabantu esiloko siqanise njalo nje, ngoba kungasiko nini kade kusasekubo 2000 kodwa kake kathesi sekubalelwa ukuthi sekudlule kubo 3000 abantu asebejonile. Kodwa kungunjalo abantu abakhangela noma abahlola abantu abangabe beqhubelekile ezingozini lezi lokho besaqhubeke njalo besaphenya besasetsha besazama ukuthi bagebhe babone okutshengisela sobala ukuthi isibalo lesi sizayo ngokuya ngokunyuka. Lapha kulelizwe laseEngland kade kungazange kwazwakala kakhulu ukuzamazama kuleli lizwe, kodwa ke abantu badumazekile kakhulu bethukile kakhulu ngoba kwenxa into eyenzakala elizwe lefana laboTurkey okungakuthi iTurkey iseEurope kuyako kusekusibalo lomthelela ukuthi sekungabe kwenzakale njalo la kwamanye amazwe akhona apha eEurope, okuyinto engasimvama ukuthi kwenzakale into ezinje emazweni ase-Europe.
Ubona ama-earthquake ake ayenzakale yini eNgilandi, njalo ungasitshela ukuthi nxa kungenzakala ilizwe lona lilungiselele na ukuthi liyenelisa ukuhlenga lokuphathisa abayabe bethintwe ingozi le?
Inizwe leEngland lihlala liqaphile ngaso sonke isikhathi ukuthi nxa kungenzeka isigameko esifana lazana lezi ukuthi bayenelise ukuthi bahlenge abantu babo, ngoba into eyenza kakhulu ukuthi bahlale bengabantu abaqaphileyo njengoba sazi ukuthi kulezigameko esifana lezinto ze-terrorism ezilokwenzakala kuleli lizwe okwenza ukuthi babe ngabantu abahlala beqaphile izimo ngaso sonke isikhathi. Kodwa-ke nxa kungabe kuwumthelela ukuthi kungabe kwenzakale i-earthquake ilizwe leli lingabe sengozini eningi kakhulu, basazi ukuthi lapha kulezinto ezifana kubo London kakhulu edrobheni laseLondon izitimela eziningi zihamba ama-underground tube, izinto eziningi ezingabe ziphansi kulamanye ama-bridge ahamba ngaphansi kwamanzi, kungabe lobunzima obukhulu kakhulu okungenza ukuthi ukulahlekelwa kwemiphefumulo yabantu kube sezingeni eliphezulu kakhulu. Kodwa-ke esithemba ukuthi akusoze kwenzakale njengakuleyo yonke le minyaka edlulileyo kungakaze sikubone kusenzakala into efana layena leyo kuleli lizwe.
Lo-ke ngumnumzana Difa wajabhe bangodube olandela izombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 esebhilitane.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lohlelo omela igogwe enembuziya edalela ePhalamende umnumzana Justice Mayor Wadiajena labanye bakhe basulelwe icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezinhlanu, $5 million. kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo. Abahlali bedolobho bathi bazaxhasa amapholisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.